lingali shona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyabonga ukwamukelwa bhodi ngiyabingelela
ungasitshela ukuthi udubo lolu olwenhlabathi lubhahe okunganani njalo ngeyiphi indawo ekhanya ihlaselwe kakhulu
kobulawayo ikakhulu endaweni lezi ezingani zisemaphandleni esithi iperi ebheni bulawayo ikakhulu endaweni yasemethodist village ward 17 uhambe enyumazwi uhambe St Peter ukugayigejwa kwenhlabathi kungekho emthethweni esithi yi-sand poaching sokubhadlile kakhulu okwenzakalayo abantu laba bama-trucks yikuthi badinga ichebe-chebe njengoba sikwazi kulamfula eduze kwakobulawayo so bananzelela ukuthi kule chebe-chebe engaphansi komhlabathi lo esiwujayeleyo esigxoba phezu kwabo bayaqhatha abafana babuyayo abafana laba kwezinye izikhathi babuya ebusuku ngama-12 ngama-1 ngama-2 befake amalayitha njengalawa okugejwa ngawo ezimayini bafike bagebhe amagodi bangagebha amagodi bathone baye phansi kwezinye indawo 2 kwezinye indawo 3 kwezinye indawo 4 meters begebhe igodi besiya phansi bazibe bayibamba ichebe-chebe yangaphansi bengayibamba ichebe-chebe leyo bese begebha umgero ke phansi sebegubha ke ikani ngabantu abagubha igolide abadinga igolide bona beyihlwatshani ichebe-chebe leyo basebeyenza amadunduli ngqumbi then ilaba abamatraki bese bebuya sebethenga kibo laba bantu sebebhidlize umhlabathi ngoba sokuvuleke imifula lapha kade imifula ingekho khona amasimu abantu asegejiwe sokuyimifula kukanti leminye imizi sigejiwe kulomunye umuzi kakhulu osugejiwe kwaze kwawobokela izindlu ngenxa yesenzo sona lesi sike sathi sixoxisana lezakhamizi eziaffected bathi bona ungathi uyazama ukukhuluma labo uthi uyabakhuza ngikubonise bayakuthembisa ukushaya bayakuthembisa ukubulala ngoba ngabantu abasebenza ngendlela engani ilobugebenga bahamba bengama-groups sike sathi sibuza satshela ukuthi bafika sibili group uyathola ilabantu abafika maybe 20-30 abagebhayo khona lapha ebusuku so isokulamagodi indawo yonke yona liyana engiyibalayo eperi ebheni bulawayo
ipholisa wona athini selike lakhulumisana lawo na
sesike saxoxisana lobo umthetho labo bathi into abazama ukuthi bayiqede bayenza ama-patrols but okwenzakalayo ukuthi umganga mnenye so nxa bengapatrola kulindawo kwesinye isikhathi labo bayama bathi bengama basuke lapho babe bemile lapha kanti sebediscovenye indawo futhi asebebhizi futhi bekorokoza kiyo ubusuku bonke so bangabantu nje abangeze baregulateka even ama-rangers la isithi silisike yathi ukuthi iyazama ama-rangers ukuthi abathi abalandelele kodwa bayabaleka then bayevumbuluka kwezinye indawo leyi yiproblemu yelizwe okokuqala it's a sign of unemployment i-unemployment isinkulu kakhulu abantu abangasebenziyo baningi kakhulu okwenza ukuthi abantu ngendlala lokuhawula bagcine belahlekelwa yibuntu esikukhuthazayo ukuthi uhulumende ngaphange phela lungise umkhonomo welizwe abantu bathole imisebenzi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngivalelisa abalaleli engingakukhuthaza abalaleli indawo zonke nje zelizwe yikuthi kasivikeleni ezemvelo zethu singaphatheki emisebenzini lezenzweni ezizatshabalalisa ezemvelo njalo futhi kasivikeleni siguquzele amalungelo ethu lawa abanye bethu esihlala labo singaphatheki ekuphambaniseni amalungelo abanye ngoba ilungelo lo munye lililungelo lakho lelungelo lakho lililungelo lomunye njalo amalungelo ethu sonke alungelo sasizwe ngiyabonga inkosi lenzele kahle
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilale